awumi emzileni. Awudingi imali yekhombi yokuya ebhanga, njalo awudingi imali yokuvula ibhuku lebhanga. Okudingakalayo ngumakhala ekhukhwini wakho nje kuphela. EZimbabwe ngelinye lamazwe yasebenzisa indlela yokubhenka imali ngomakhala ekhukhwini i-mobile banking. Kuzwekazi le-Africa, iTanzania yiyo ilizwe elikhokhelayo ngokubhenka ngomakhala ekhukhwini. Ingcwethi kwezemnotho yelizwe umnumzana Eric Block uthi okunye okwenza iningi leZimbabwe lamukele indlela yokubhenka ngomakhala ekhukhwini ukuthi abantu abaningi abaselathemba lamabhanga ngoba eminyakeni edluleyo kuze kume ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe sokuthi sisetshenziswa elemelika abaningi balahlekelwa zimali zabo ezasemabhanga. Kodwa enye njalo ingcwethi kwezomnotho elizwe umnumzana Ngoni Jibije wayesebenzela ibhanga leStandbic utshele iStudio 7 ukuthi abaningi bamukela indlela yokubhenka ngomakhale kukhwini ngoba usenza umsebenzi ube lula.
Uyabona ukuthi abantu bonke even abantu abasemaphandleni sekwalise ukugcina izimali zabo ebhenki. Amanye amabhenki lawo akade khona kungabi le mobile banking lawo azama lawo ukuthi abe layo i-mobile banking. Labo-ke kulokunye okungazwana kuhle phakathi kwamabhenki akhona le-econet ngoba amanye amabhenki ayo efuna ukuthi angene loku mobile banking.
Inkampani kamakhale khukhwini e-Econet ithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili i-2 million abasebenzisa indlela yokubhenka ngomakhale khukhwini ngenyanga eZimbabwe. Kesizwe ingcwethi kwezenotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kunjalo ama small transactions amancane nje hayi mobile banking iyanceda kodwa ibhanki kaliso zilivalwe kunje bayadeclare nje amanyabana sikhathisa ukuthi ama-profit ama-bank asephezulu hathi kasozabalwa. Ukusebenzisa ibhenki efonini kuhambelana lokwazi ukubala futhi njengoba thina singathi sifundile kancane sikwazi ukubala kwenzakala ukuthi singajabulela ukuthi sibe sisebenzisa izimali ezihamba ngomakhalekhukhwini.
Indlela yokubhenka ngefoni le iyamukelwa ngabaningi kodwa enye njalo ingcwethi kwezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi lanxa kunjalo amabhanga awezakhiwo azahlala ekhona.
Uthi nxa sikhangele ukuthi ukuba le akhawunti uyadula ngoba ngenyanga ngenyanga ibhenki likuthathela $3, $5, $7, $10. Ama-bank charges, abathi ngama-bank charges. Nxa sikhangela i-mobile banking, lizabona ukuthi bayawuthatha nje ukuthi uthumela imali kumbe uthenge something. Bayawuthatha nge-transaction, abakuthatha akula ma-bank charges akhona kuma-mobile banking account. So ngibona njengani izo ezinye izizathu ezibangela ukuthi iZimbabwe ibe le mobile banking eqedileyo.
Omunye osebenzisa indlela le e-mobile banking umnumzana Raymond Phiri uthi kasoze alugqobe njalo ebhanga ngoba ethakazelela indlela entsha le angayenza laloba ezihlalele nje endlini.
Kona ngani very efficient ngoba akudingakali into eziningi like uvalo owenzakala emabhenkini kumba kuthi uvalwa kumbe kuthiwani ibhenki sivaliwe ngoba ena it's 24 hours. Ekuqineni ukhanya ngathi ibhenki vele hayi ayisancedi kakhulu sibili ngoba lefoni le ekhokheshi labo-telecash laba hhayi yibo abangani aba-efficient kakhulu njalo umsebenzisa wangkhona ku-easy kakhulu.
Kulokungezwani phakathi kwamabhanga lamankampani kamakhala ekhukhwini athi iNet1, Telecel le-Econet, lamabhanga athi umthetho we-Banking Act kawuvumeli ukuthi amankampani kamakhala ekhukhwini enze lumsebenzi. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Kutshera uthi ukungezwani lokhu akusoze kuphazamise umsebenzi lo. Indlela yokubhenka ngomakhala ekhukhwini le ilengxaki ezilutshwana ikakhulu ezibangelwa yikungahambi kahle kwamagagasi i-network. Ngimele iStudio 7 yimi uChris Gande ngise Washington DC.